Siyaluthakazelela kakhulu uhlelo olwenziwe nguhulumeni olokuthelezela kusetshenziswa amanzi edamu esikhangelele ukuthi kuzaba lotshintsho esigabeni sakithi eLupane, ikakhulu eLupane East, ngoba sikhangelele ukuthi izakhamizi zakuleyo ndawo zizaba lesabelo kuleyo irrigation. Sikhangele njalo ukuthi nxa abantu bebuya bezothenga ke lezo zilimo, ngoba nxa isilimo sesilinyiwe phela kumele sivunwe. So ke kulamathuba emsebenzi esiwakhangeleleyo ukuthi aza kuba khona esigabeni, ikakhulu kubontanga. Sikhangelele njalo futhi ukuthi nxa kunjalo sokule wheat esigabeni, sikhangele ukuthi kungaba lokuqalisa ukuba khona kwama-bakeries, isinkwa sitholakale esigabeni. So sikhangelele ukuthi kuzaphathisa kakhulu lokho esigabeni.
Ungazibetha ngamagama indawo lapho okulenhlelo zentuthuko lezi, wonke umuntu uyathola yini uncedo, kumbe kulabanye ababhalisayo, njalo kukhangelwa ngokuthi umuntu kuliphi bandla na?
Ihlelo esikhuluma ngalo luhlelo olukhona ewadini okuthiwa yigwamba ward eseLupane, lapho okuledamu elikhulu iBubi Lupane Dam. Irrigation leyo ibizwa ngokuthi Bubi Lupane Irrigation. Lapho ke ukukhangelelwe ukuthi kube lamalunga, kumbe ngathi mina ama-members angaba ngu-90. So far kulama-members aregistileyo akwanileyo abangaba ngu-45. Kutsho ukuthi inani langkhona likhangelelwe ukukhula. Siyazi ukuthi nxa into iqalisa kungakabonakali ukuthi iqonda ngaphi, ikhanda lingaphi, umzimba ungaphi, abantu bayabedonda. Ngokunjalo-ke lakhona apha bekunjalo, abantu bebengelathemba lokuthi into ezaphumelela, kodwa okwamanje isiphumelele, isikhona. So ke abantu sebebonile ukuthi kukhona okwenzakalayo esigabeni. Akukhethwa ngomhlobo ukuthi lowo muntu ngowaliphi ibandla, ngoba le iproject isezandleni ze-Minister of Agriculture, ikhangelwa ngabe-agritechs. Akula abezomba ngazwe abakhona kulolu hlelo ukuselekta ama-members. I-community leadership wadiko bencedisana labalimisi, yibo abakhangela lolu hlelo.